soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesihlanu mhlazi ku 22 Mfufu 2021 ngu Chris Gande.
Endabeni zethu namhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezaphiwa imvumo yamapermit okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizen.
Empeleni asazi ukuthi bangobani labo ngoba kasikawaboni kahle lamaphepha ahanjisiweyo enkantolo ephakeme ukuthi sithole ukuthi kunabantu abangaki abayibona bakhalazela lezo sikhalazo. Esikwaziyo ukuthi obamele kungu advocate Jitando.
Sihlaziya udaba lodlakela oseluqhamukile kwezombusazwe.
Uyaprovokana uwenzela ukuthi ukhanye engani vele sinthina sile chaos among ourselves.
Kuyaphithizela emngceleni we-Bate Bridge ngakucele le-South Africa lapho osekule ndwendwe zemota ezithwala impahla esezilamaviki zise kuleka ungena eZimbabwe.
Kufanele i-truck ibadale $201 abanikazi bamakhampani bebengawazi ukuthi iZimbabwe izofuna leyo mali, njalo kaba funi ama-card payments.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lazo zikhathazwa ibudlwangudlwangu osekuqhamukile elizweni.
Iyabonisa kakhulu iZANU-PF ukuthi iliqembu kumbe uhulumende wayo ngukhulumende nje obudlwangudlwangu, ukhulumende onganaki amalungelo abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezaphiwa imvumo yamapermit okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizen. Ama-permit la awanikezwa izizalwane zeZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2009 abangawe iminyaka emine kodwa elokhu evuselelwa, akhangelelwe ukuphela umsebenzi ekupheleni komnyaka wonalo. Ngalokho abamela abalama-permit la bahambise isicelo emthethwandaba ukuthi baphiwe imvumo yokuhlala kokuphela kwele South Africa. Leli nyathelo lamukelwe ngokudana ngezinye izizalwane zakwele South Africa ziloba enkundleni zokuxhumana ebulenjini zithe kumele lama-permit vele zingasawaphiwa izizalwane zeZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika, i-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzis Banda, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kunodaba osolofakwe isicelo esifakwe enkantolo ephakeme ukuthi babhekisise lo mthetho ohambisana nokunikezwa kwabantu ukuhlala nobuzwe balapha kwe-South Africa, ikakhulu kulaba abele Zimbabwe abanikezwa igunya lokuhlala lapho kusukisela ngo-2010 abazinkulungwane ezingamakhulu amabili kusukela ekuqaleni. Lolu daba solu isicelo sesifakiwe enkantolo ephakeme kusokumelelwe ukuthi uhulumeni ikakhulukazi ungqongqoshe wezangaphakathi kube uyena ophendulayo ukuthi uyasiphikisa lesi sicelo kungiyavumelana naso.
Manje nxa sikhangela imithetho ye-South Africa iyakuvumela yini lokho?
Umthetho ogunyaza ungqongqoshe wezasekhaya ukuthi anikeze lawo malungelo awukuvumi lokho, ngoba uyagunyaza ungqongqoshe ukuthi lawo malungelo usengawapha abantu aphinda wahotise anikeze abantu abakhethekile kumbe angabanikezi ashiye abanye ngaphandle. Ngokunjalo lowo mthetho ubona kahle awukuvumeli lokho.
Kahle kahle ngobani aba ukuhambisa lolu daba emthethwandaba njalo bakhangelele ukuthi kusiya expire ama permit abo ngo December udaba lolu lungaba selungenile na emthethwandaba
empeleni asazi ukuthi bawobani labo ngoba asikawaboni kahle lamaphepha ahanjisiweyo enkantolo ephakeme ukuthi sithole ukuthi kunabantu abangayi abayibona bakhalazela lezo sikhalazo esikwaziyo ukuthi obamele kungu advocate Jitando kanti ke angicabangi ukuthi babhekele ukuthi kuyade kusiwa fika isikhathi sokuphela kwama permit akhona ngalezi sikhathi aphele kuphela ku December nonyaka ngosuku lokugcina luka December nolonyaka kukho lokuzobe sokwenza kuyena kodwa bazisele ukuthi uma uhulumeni umbonqonqosho weza ngaphakathi engazange engeze kumbe aphinde avuselele lama permit kusho khona ukuthi makulodaba lusenkantolo ngeke besaphinda ngeke baphume kulelizwe udaba labo luzeliphela enkantolo
umnumzana Vusi Moses Banda umkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Balodlakela kwezombusazwe oluqhamuke ngeviki edluleyo emaswingo lwafika kuliviki emutare solutshiye iningi lizibuza ukuthi pho kusiyafika ukhetho oluzayo umumo uza kuba unjani lanxa luya lube khona udlakela lwezombusazwe luvame kwenzakala sokusele insuku nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho ngomnyaka ka-2008 ikho okwaba lodlakela olusabekayo olwabangela ukuthi umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai asuke kukhetho ngoba kwabulawa abasekeli bebandla lakhe abaningi abanye bathiwa belimele kabuhlungu. Lomnyaka kukhanya loludlakela luqale masinya kusalomnyaka lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Ukuhlaziya loludaba sixoxe nomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali endawonye lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Iphithule Maphosa onguye osungula lingxoxo.
Kakhulu masikhangela isikhathi sokhetho kwela ngithi siyananzelela ukuthi sizithola uzu-1980 isikhathi sokhetho bekuyisikhathi esingasihle kakhulu emphakathini isikhathi esibone khona udlame ezisayikho sithola kulo dlame of some sort even ngo-2018 khonapha abaningi bathi akuzange kube lo dlame kodwa-ke luthethe olunye uhlobo akuzange lwathathe uhlobo lolo esilujayileyo kodwa-ke sine-nutshell ukhetho lwezimbabwe lihlala lulo dlame kathi sonke njalo namanje lolo luzayo asikhangeleli ukuthi kuzaba lukhetho olukhululekileyo ikakhulu masikhangele indaba zodlame njengoba sebeqalisile ubudlwangudlwangu bona lawa amabandla amabili abadiwa sebeqalisile ubudlwangudlwangu sebefaka impilo zabantu enkosini kulathi kungakafiki lolo khetho lwangkhona. So kuyinto enzima kakhulu, kuyinto esethusayo ukubana kuzaba yini ngesikhathi sokhetho ifase qala u-2023 ngokwakhe.
Wena ke mnumzana Ndivali ubona njani? Ubona ngani esekukwenzakele lokhu kuyakhomba na ukubana ukhetho luzaba lungakuthwa ngokuthula?
Hayi, mina mbone ngani angilashwa lokuthi ngakuvuma ukuthi lokho okwenzakele ngesukwanyana nje ezidlulileyo kutshengisela ukuthi kuzaba lo ndlame olukhulu ngesikhathi sokhetho. Why isitsho njalo? It is because ukuthi kumele sibe aware of what is possibly happening. Ziningi izinto ezenzakalayo la. Number one, siyazi ukuthi u-UN repertoire uyafika nje. So kune situation whereby ukuthi abantu bafuna ukuthi nxa efika ethole we remember ukuthi kuke kwaba le partition ekade ikhishiwe kodwa ayivanga lama numbers aright. So into engenzakala ukuthi angila evidence but into engenzakala ukuthi ukuprovokana angikwazi ukuthi ngesindebele ngawufaka njani ukuthi uyaprovo kwana uwenze lukuti ukanye engani vele simtina sine chaos among ourselves kufuze siunderstand ukuthi kade kuthulisekile sonke lesi sikhathi into yokugcina enza intsho ukuthi since 1980 izaphu yiyo genuine opposition eZimbabwe asizange saphinda saba ne opposition genuine epatriotic
nanto ke udaba mnumzana Maphosa uyakhuluma lapha umnumzana Ndibali uthi yena hayi khanya ayisikho lokhu esibonayo kungenzakala uthi
uqinisile uqinisile ubaba Ndibali lapha angithi sikhuluma ngodlame sibuye sikhulume langezizathu zalolu dlame njalo uqinisile lokhu akukhulumileyo sike sakuphinda emalangeni saba ngabantu abakhuluma kabi kakhulu ngoba kuphume i-sentiment ethi udlame lo yakana it was staged, it was not staged, baprovoking abomo besazi ukuthi bafuna kube lo dlame. So ubaba Ndibali utshaya khona exactly ukuthi bafuna kube lo dlame ukuthi lukhozwe mbani njalo lwenziwa mbani abakudingi lokho but bafuna kube lo dlame njalo bawutholile udlame ngesikhathi kade befuna ngaso ikakhulu kukhangelele uhambo lolo lukaezobona ngendaba yamasanction. So ekukhulumeni kwami ukuthi udlame lihlala lukhona njalo asondelele sikhulumela ekuthini lonke udlame noma lwenziwa i-MDC noma lwenziwa yi-ZANU-PF udlame lidlame kulimala abantu kutshawa abantu kazana nje abangaziyo lokuthi kwenzakanani. So yikho okwenziwayo lana yikho lathi esikucabangelayo esikususpectayo nanxa singenayo i-evidence epheleleyo kodwa sisuspect ukuthi laba abathi bashayiwe kungaba kuyibo abaqale udlame ngabomo besenzela ukuthi betshawe kumbe kube ngabe bezitshayile besenzela ukuthi kube nama-report e-violence. So umkhuhlane okhona ikakhulu kwemabandleni lawa omabili.
Yes mnumzana Ndibali, wena ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho lona lolu oluzayo luzenziwa ngemfanelo na nxa sikhangela ukuthi ukhetho lwedluleyo kube lokukhalakhala okuningi-ningi ukuthi lapha akuhambi kuhle kulokucilibezela, ubona ngani oluzayo luzahamba njani?
Ukhetho oluzayo baba kumele si-understand ukuthi kathi ukhetho yinto bani. Ukhetho ngesikhiwa kuthiwa i-joint decision making yama-citizens be-decide ukuthi bafuna uhulumende onjani, bafuna u-MP onjani, bafuna u-councillor onjani, anjo. Then sibe sesihamba sithi kanti vele ukhetho lona i-outcome yalo kufuze lube njani, kufuze lukhiphe umuntu ofunwa ngabantu not ofunwa ngama-certain individuals kumbe ngama-certain amazwe angayisiwo ilizwe lethu. Anjo. So mina ukubona wami ukuthi nxa kuyukuthi ukhetho oludluleyo abanye lokhu becontesta besithi yibo abawinayo kanti manje waye befuna ukugijima bebuyele kolunye ukhetho ukuthi bengadliwa behambe emthethwandaba bethi bevele emthethwandaba kuthiwe hhayi sidliwe sibili kodwa becontinue besithi bona yibo abawinileyo.
Umnumzana Innocent Ndibali ngumkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana iPhithule Maphosa. Kuphithizela emngceleni weBeit Bridge ngakucele leSouth Africa lapho osekulendwendwe zemota ezinde ezithwala impahla esezilamaviki zisehluleka ukungena elizweni. Kubikwa kulezi zathu ezimbalwa ezivimba imota lezi ukungena elizweni ezigoqela umthelo omutsha owamadola eMelika angamakhulu amabili US $200 ngamota yinye. Limali imele ibhadalwe iyimali yephepha hathi ekhadini. Lelinyathelo libikwa ligcunule uhulumende wele South Africa othe akulunganga ukuthi uhulumende weZimbabwe afake umthelo engakhulumisananga labomakhelwane.
okunye okubikwa kubangela ungahambi kuhle kwezimoto lezi ukuthi eZimbabwe belilungisisa kuhle izakhiwo zomngcele weBait Bridge. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni e-International Cross Border Traders Association, umnumzana Dennis Juru.
Babagande izinto azimanga kahle eBait Bridge Border Post. Siyabona ukuthi kunama queue awamangalisayo ngase South African side. Sometimes kuyenzeka ukuthi i-truck elilodwa lingazami ukuvatheka i-line lizobe lingena ku-oncoming. Kusisho ukuthi kuzoba ne-problem yokuthi uyabe sevalele laba abazayo and then abanye bakhe bazobefuna ukumulandela and then kube ne congestion kugcine kungasadlulike. Yinto eyenzakalayo
manje ngokuzwa kwakho bathi kuyini ungaba kubangela lolu dubo?
Into eyibangelayo ukuthi kube lama queue lawa ukuthi eZimbabwe kade belungisa i-border. Okwesibili ukuthi sokulomthengo okhona ngase Zimbabwe side kufanele i-truck ibadale $201. So abanikazi bamakhampani bebengawazi ukuthi iZimbabwe izofika leyo mali, njalo kabafuni ama-card payments, bafuna i-cash kuphela. So amakhampani amaningi aseSouth Africa kabasebenzisa ama-cash, bona basebenzisa ama-cards.
Wona amabhasi lemichova kuyadlula yini khona ngapho? Kuyavunyelwa na ukungena kumbe ukuphuma eZimbabwe?
Singathi amabhasi kufanele adlule kodwa masokuso kungabe kuyabe kusengasadlula amabhasi, kungasadluli even imoto ezincane ngaphandle umuntu engazama ukudabulapha nemigwaqo le yasesigangeni, kodwa naye imigwaqo yakhona inedanger ukuthi ungahlangana namagumaguma akubambe inkunzi bakubulale.
Umnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe bethengisa elizweni, International Cross Border Traders Association.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC. Chabo.
Okwamanje ke sikhangele siphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi isithunywa somanyano weUnited Nations unkosikazi Alina Duhan usenxuse zonke inhlanganiso ezifuna ukwethula ubufakazi bokuthi ilizwe lenqatshelwa ukuthuthuka ngenxa yezijeziso zenotho kumbe hatshi, ukuthi zimlobele incwadi. Iphephandaba leHerald lithi umkhokheli weMDC Alliance lamalunga ibandla lakhe bayala ukupha amapholisa ubufakazi bokuthi uChamisa, umkhokheli webandla, wayefuna ukubulawa eMtare. Leli phephandaba lithi ibandla leMDC lalile njalo ukuya lemota ethiwa yadutshulwa emapholiseni acwayisisa ngokwenzakala nxa kule ngozi efana nokudutshulwa kumbhobho. E forensic. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Hallo, hallo basakazi, livuka njani kuStudio 7? Mina ngiyavuka, igama lami ngiqhubeka nemoyo lapha eButswana esigabeni saseMaruvela ekuTutume District. Ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi, abantu bangasoba lapha eButswana kakhulu ngamafitshanti, abantu bangasoba lapha eButswana bacelwa eclinic ukuthi bezohlaba umkento weCovid. Sawukhathaliseke ukuthi ulesithupha kumbe ulepassport kumbe awula, wonke umuntu uphele uyafuna ukuthi bezohlaba. ngapha eclinic yase Marobe la esigabeni seTutume bakhuthaza kakhulu bekhuthaza kakhulu amane abantu bebuye bezohlaba lami ngomunye wakhona ohlatshiweyo ngihambile bengithwele ipassport but abafike bathatha iinumber zesithupha kuphela bakhuthaza bathi sikhuthaza abanye la bakhuthaza ukuthi abantu bebuye bezohlaba akuvalelwa muntu bafuna wonke umuntu ebuye ezohlaba kuyahlatshwa bahlaba sibilaba la problem asomkento obuhlungu akubuhlungu vele yenzwa nganawuhlatshwa nabanihlabe kodwa nziwa nganawuhlatshwanga akula problem umkento wakhona uright ngikhuthaza abantu behambe bethatha loba ngingomunye wakhona ohlatshiweyo okhulume ehlatshiwe la mizolo anzanga bele problem ingaphi sambe siyothatha ngoba ngokuya kwesikhathi ingxenye kuyaxela sekuhlupha abangagentwanga zizamane ukuthi liyothatha umkento oright ongela problem ngiyakhuthaza lama abanye abakithi bekhuthaza ukuthi loba ungowaliphi ilizwe kuphela izilungu sebutswana wena buya kuphela uzohlatshwa ngiyabonga negama ngiqhubekani ngapha ngivela ekhaya ePlumtree esigabeni sedugwe komabhave ngapha
salubanani basazi ka-Studio 7 nabalandeli ba-Studio 7 abahlela izindawo zonke elibingelelo okhulumayo ujaha uzalufana umoya mina bangizothanda ukukhomenta kakhulu kule ngxaba ngxoza esekuqalile amabandla aphikisana sekaqala ukugijimisana kele sobe isikhathi sakhona leso akusethusi lokho iimpilo zantu abanye zigijimela ukuthi zonke zihle kodwa ngizothanda ukucela kakhulu ebantwini bakithi emathebelele ndabamene nemthokazi sibaphi isiphathi ukuthi bafowethu asiyibambeni kanjani thina sifuna ukungokwethu asili namuntu yabonga
salibonani basakazi bakaStudio 7 sifuna ukuphendula umama wembirinkwa mama wembirinkwa ngiyakuzwa sini kuhle ukuunite abantu kuhle inkulumo yakho inhle siyayivuma singayivumanga njalo kuhle ukuthi ugqugquzela abantu ukuthi abantu babambane kuqalisa ngawe embirinkwa ukuthi abantu bembirinkwa abangamashona bekhulume impela ukuthi umthwakazi laye nxa ekuthi engakhipha izandla singamvotile ukhumbule ukuthi emathebeleni ndikwakuyigugura wonke ukhumbule ukuthi emathebeleni ndakula ditsha wesindebeleni ukhumbule ukuthi ebulawayo khonapho kuswelakala kuze kuswelakale nomuntu wamathebeleni ndikuthi athanyele angazi ukuthi wena ukuqathanisa njani njengokukhanya uyakhuza ukuthi abantu besindebeleni bathiye i-tribalism i-tribalism abantu besindebeleni abayifuni kodwa abantu besishoneni bayayi-implimenta so ungakhuluma lo muntu o-implimenta into kuwe ugcina kungani sosilwa laye abantu bemathebeleni balwa le simo abasenziwa ngabantu bemashoneni mama xa ungakwazi njalo lelo lizwe nxa lingaqunywa kanti kuyini okungazwisa ubuhlungu njengoba wanazwakala usithi ilizwe lingaqunywa kuyini okungazwisa ubuhlungu ilizwe kaliqunywe ilizwe kaliqunywe mama usozuza ubuhlungu zayala lokhu hlezi emashonalendi yakho
nivuka njani balaleli be-Studio 7 nivuswa unhlanhla mahlangu osebutswana e-France Town nivusa bonke abemalungu elubhane abangaziyo nivusa umama unanhlanhla lonkomo RJ lomdala undivula usathulani lomalumama upholo yinyanga lomzawami ujabu ngwenya othanda utshwala lobaba elusulu kondane ngale duze lezitolo eshawini ngithini njani mdala ngikwela igovernment yakithi ike isilungise lo mgwaqo osuka elupani usiya ezitolo kusivala umgwaqo wakithi ufile bakithi uza izulu kathesi imoto azihamba nzima kakhulu le damu lakithi elamadama lokhu ladatshulwa ingwenya kudala lile 20 years isicela igovernment ingenele isilungisele inkomo zithwala nzima sihamba uma ngomude siyanatha amanzi etshangani khonale zitshangani kule ngwenya la manzi angikhona kwezindawo kawakho inkomo zithule nzima kakhulu labantu bathole nzima amanzi okunatha ngiyacela yimihlanhla okhulubayo e-France Town eBotswana
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika Abe Zimbabwe abahlala kumanye amazwe bathi bakhathazekile ngodlakela lwezombusazwe oluya phambili luqondiswe kumkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa nabasekeli bakhe. Abantu abagqoke izembatho zezanu-PF bahlasele uChamisa eMasvingo laseMutare bemalisa ukungena ezigabeni ekhankasela ukhetho luka-2023 ngokuhlangana nabasekeli bakhe lenkokheli yomphakathi. I-MDC Alliance ithi kulabantu abadule njalo imoto kaChamisa bezama ukumbulala kodwa bamkhutha. AbeZimbabwe laba bathi ngaphandle kodlakela baphatheke kabi ngokwala kukahulumende ukubavumela ukuvota kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF lithi alisoze lafa lavuma ukuthi bavote bephandle kwelizwe ngoba iziphathamandla zebandla leZANU-PF zetheswa izijeziso ngeleBhilitane leMelika kazenelisi ukuya kulawo mazwe ukuyakhankasa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eTexas ngapha kweleMelika umnumzana Jerry Twala Jackson.
Selokhu kwaba labantu baseZimbabwe izalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe kawukazi kube lesikhathi lapho ezinikezwa khona ithuba lokuthi bavote, kanti kungananzelela ke abantu baseZimbabwe abangaphandle kwelizwe abangayithandi into yenziwa ngohulumende lo obusayo. Ngakho nxa benganikezwa ithuba lokuthi bavote, cathangelwa ukuthi iningi labantu okugoqela mina ngokwami angiyeke ngavotela uhulumende lo okhona. Ngakho ke kungenye indlela ke eyokuqila endaweni zamavoti leyo oyokuncitsha labo abangaphandle kwelizwe ithuba lokuvota, ngoba nxa benganikezwa ithuba lokuvota bengaphandle kwelizwe kutsho ukuthi amanye amazwe kuzaba lula kuwo ukuthi akhangele benze isupervision yokuvotiswa kwabantu lapha. Kunzima-ke ukuthi nxa kulobuqili obungafuna ukwenziwa ngulo hulumende obusayo abenze ubuqili bakhe, ngoba nje abantu babe bethe nhlo amehlo akudingi njalo ukuthi bamenywe ukuthi bazekhangela benze lokhu kuthiwa election monitoring abevele kuvotelwa phambi kwabo. Ngakho ke mbona ngathi hayi into le eyenziwa ngababombo mpela ukuthi sincitshwe amavoti, ngoba bayazi ukuthi asisuthiseka ngendlela ababusa ngayo.
Izizalwane zeZimbabwe eziphandle kuyini ezingakwenza ngodaba lokwaliswa ukuvota lolo?
Kuningi kakhulu ezingakwenza ukuze zihambise umbiko kuhulumende ukuthi zinikezwe ukuvota. Kodwa ngibona ngathi nje abantu bakudiaspora kabenzi mhlawumbe kahle ngokuthi ngokukhankasela ukuthi banikezwe ithuba lokuthi bavote. Kanti ke ngibona ngathi balendima abangayidlala kakhulu ekutheni lapho bafake izikhalazo kuhulumende, la kuhulumende wamazwe lapho abahlala khona, ukuze labo hulumende babe ngabanye babantu labo abahamba ke befa ipressa uhulumende weZimbabwe ukuthi kanikeze abantu amavoti. Ungananzelela izandu njengoba usitsho umsakazi ukuthi yona ikhala ngokuthi njengoba kayivunyelwa ukukhankasa lapho emazweni lawo lapho kulezizalwane khona zeZimbabwe ezikhalela ukuvota. Kodwa-ke yona iyala ukuthi amanye ama-political parties akhankase phakathi eZimbabwe, kodwa ifuna ukuyancindisana lawo emavotini. Uyabona ukuthi ngathi kula ma-double standards khona lapho iyabonisa kakhulu iZANU-PF ukuthi iliqembu kumbe uhulumende wayo nguhulumende wobudlwangudlwangu, uhulumende onganaki amalungelo abantu.
Udaba lodlakela esilubonayo elizweni ulubona njani?
Udlakela esilubonayo lolu lube kakhulu njalo luyisibonelo sokuqala ukuthi ukhetho lolu luzayo kusoze kube lukhetho singathi thina ngesilungu phecelezi free and fair. Kutsho ukuthi iZANU-PF yiyo ephethe intambo kuyo yonke into eyenziwayo iprocess yama-elections. Ngakho kangiboni ukuthi izakwenza ukuthi kuvota lokhu kube kuvota mpela okucacileyo, ngoba ihlukumeza abantu, ichaya abantu, kayivumeli abantu ukuthi bayekhankasa ukuze bakhulume lalabo phela ababezovota. Abantu bachaze-ke ukuthi kuyini abangakwenza nxa sebengene embusweni, mhlawumbe nje ukuthi bake bakhulume nabantu ukuze abantu bazi ukuthi iqembu ngeqembu lithembisane kwini elingakwenzela abantu, bese besiba lesinqumo esingcono nxa bekhetha ukuthi hayi singakhetha lo ngoba sazi ukuthi yena uthini. Kodwa izani iyoyodwa nje efuna ukuthi ikhankase ivalele amanye amaqembu. Ungananzelela ithethe futhi le msakazo akula amanye amaqembu avunyelwa ukuthi ake angene emsakazweni bakhulume labantu bafinyelele ebantwini bonke isizwe sonke. Ngakho udlamelo lo esilubonayo lungezinye zezinto ngamanye amaqhinga obuqili enziwa liqembu lezanu PF lo hulumende wayo ukuze nxa kusike isikhathi sokhetho kube yibodwa nje abahamba phambili.
Umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas ngapha kwele Melika njalo ulwela amalungelo kaZulu. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ezaphiwa imvumo yamaphemiti okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni sezicele umthethwandaba ukuthi ziphiwe incwadi zokuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizen. Kuyaphithizela emngceleni we-Bed Bridge ngakucelele South Africa lapho usekule ndwendwe zemota ezithwala impahla esezinamaviki ambalwa zisehluleka ukungena eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngilifisela impelasonto elokuthula nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo.